vele kahle kahle ukumkhangela kakhulu ku-South African Union ukuthi bangadingisa udaba lwama-human rights abuses eZimbabwe kuyikuthemba izimele exwedayo ikakhulu khangelele ukuthi njengoba iZimbabwe kuyiyo engumgcinisihlalo we-Troika khathesi laba kade besebenza i-activism ukuthi bamvule iZimbabwe amakhwapha bekhangelele ukuthi i-Africa that is athatha inyathelo eZimbabwe bakusuke bakhohlwa ukuthi iZimbabwe yiyo echiya i-Troika. So ke akusenzakalanga njengokufisa kwabantu labo kade befisa lokho. Siyakwazi ukuthi ama-liberation movements lawa yiwo a-influential i-Southern Africa. Kufanana nje labantu akade becelebrata ensukwini ezidlileyo ukuthi uChakwera uwinile eMalawi sekuyi-opposition sebekhohliwe ukuthi ikhathi kaChakwera ivele isiphathi e-liberation movement yaJikobhanda okufanele ifana nezambia. Yikuthi ebidlele icegayo nje ukuthi bekukhangelele ukuthi isakhi ingadingi idudaba leZimbabwe. Ngokubona kwami nje bekuqakathekile ukuthi isadathi ikhulume nge-BRC kakhacabalele ukuthi bazakhulumambe mhlawumbe bakhulumile nemozambique kanye kule ndaba ezihluphayo khona kakhulu sedaba lezimbabwe yeo sinendaba zama-human rights abuses kodwa sesiye kunevul esenjengemozambique ukuthi sekulempi sokukhala sokuthikhalisikhali abantu sebebulala.
Kumele kuze kufike kuliphi izinga ukuthi kuze kukhulunywe neleZimbabwe? Awunyeke wathi kuqalisa njalo yini ukugcina kule ngxabangxoza emazweni okungafuni ukuthi kuhle kwesulwe kungamemetheki?
Ukuthi yena ubaba wabantwana kunguyotshaya abantwana, kunguye ugcinisihlalo wesadakthoyika yena lo wasitshayayo. Sekunzima ukuthi siyeqeka kuye ngoba nguye owathi vele yatshaya abantu. Yikho ngithe ekucabangele kwethu into udaba lolu sezaphambanisa sangananzeli ukuthi umnawetshela i-Troika yena beyngumnakagwa futhi nalo osese wathi bona ababantu akade bathaya kangabatoisekasila lasesingaya khona esingakhalela khona usadade levu ngoba kusekasindeleo wasasuke ekuthukeni bese kusithi udaba lokuxapha abantu kuyinto ebuhlungu kakhulu esihambelanga yenzakale kuyikuhlukuluza kwabantu ngamalungelo nokunyathelwa kwamalungelo abantu. Indaba leyo kayisali kanye yayenzakala ngama-1980s esisuka ukuthi kuvele kuyinto iyiphatheni ekhuluka ikhona sesikhathi wensadakhi sesiuthu ngakho. So-ke asesedwa nje kumele sifale phansi engabantu babhoni sizame ukuthi ngoba kube sizana ngokuthi abanye ngabaterrorist abanye lokhu kwakusithi njalo.